Kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu indaba yamapassport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2010 i-office ka-Register General yabuya eSouth Africa ukuzothathisa abantu amapassport. Amapassport lawo asephelelwe yimpilo yawo kumba aphela lonyaka la ngomnyaka ozayo. Yikho ke abantu abaningi balungiselela ukuvuselela amapassport. Uhlupho olukhona yintengo yamapassport umbe incwadi zokuhambisa ekhaya ngoba sibonile kuke kwakhitshwa umbiko wokuthi imali yamapassport isikhwelile. Yikho ke ukuhlupha abantu abaningi ukuthi imali leyo kabalayo. Khathesi bathatha amapassport awe $318 bathi basalinde ukuthi kugazethwe ama-prizes lawa amatsha afakwayo. Yikho lokho sixoxisana le embassy yeZimbabwe le consulate ukuthi kanti kuhamba njani ngoba abantu bathwele nzima uku-apply. Izolo basitshele ukuthi ayarare ama-passport seku-applywa ngamalanga uhamba alphabetically ukuthi nxa kungungqabutho u-N ulelanga langkhona abaphiwa khona uku-applya, nxa ibizo lakho qala ngo-S kulelanga langkhona abantu abaphiwa uku-applywa. Kanti ke konke lokho kwenziwa ukuthi ama-permit abantu abatholayo aya-expire kumbe ayaphela 31 December 2021. Yikho ke abantu bahlala amaphaphu aphezulu ukuthi kambe ama-permit la azavuselelwa mba sozavuselela. Yikho ke sisakhulumisana lohulumeni we-South Africa ukuthi bavuselele, sithemba bazokwenza umbiko ukuthi kuzahamba njani njengoba sesisondela ukuthi kuyephela lawa ama-permit. Siyabonga.
Okuyikho elikutshelwa nguhulumende weZimbabwe kuyini khona ngapho kwele South Africa, njalo uhlupho lolu lungabe luthinta abantu abangaki?
I-office lika Register General bathi bona umuntu elebizo eliqala ngu-A kusiya ku-F bazancedwa kungemande, bese kuthola ebizo eliqala ngo-G kusiya ku-L bazoncedwa ngolwesibili, kuthi laba balamabizo aqala ngu-M bazoncedwa ngolesithathu, kuthi laba balebizo eliqala ngu-N kusiya ku-S bazancedwa nge-Thursday, kuthi laba balamabizo aqala ngo-T kusiya ku-Z bazancedwa kungolwesihlanu. So ke yiwo umbiko esiwuthole e-ofisini le-consulate bethi lawo bawuthatha e-ofisini ka-Register General e-Harare. Kodwa ke kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ukhanya ngani yinto ayichaya indiva kumbe osefuna ukwenza imali ngabantu abarenewa ama-passport, ngoba khatheso kukhona bathi ama-passport awe $318 yiwo a-applylwayo. Abantu abaningi esibaziyo basebenza imisebenzi engela mali, basebenza ema-kitchen, basebenza ama-construction, gabalayo leyo mali. Uzathola ukuthi mhlawumbe imuli labantu abangu-4 abafuna ukuvusela ama-passport. So nxa usithi abantu babhadala i-passport yodwa $318 bengu-4 yimali eningi kakhulu izalwane eziningi ezeZimbabwe ezingelayo leyo mali. Yikho sisithi thina abantu kabavunyelwe ukuthatha ama-passport awe $60 leyo imali uhulumeni ayifakileyo, kodwa lokhu besithi bona kakukagazethwa ukwenza ukuthi abantu ba-apply. Sithi thina uhulumeni kagazete lo leli viki abantu bathole banelise ukuthi ba-applyle ama-passport ngemali abalayo abayenelisayo, imali eyi-$60 per passport. Siyabonga.